Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni Mthwakazi ngolwesibili mhlaka 29 kuLwezi 2022. Igama lami nguNtungami Linkomo. Ezihamba phambili. Kubotshwe intatheli izindaba yeNewZimbabwe.com isetheswa icala lokwethula udaba lwamanga olubikwa lwangcolisa umongameli Emmerson Mnangagwa. Inhlanganiso emela izakhamizi zakobulawayo ithi ikhathazekile ngezehlakalo zokuhlukuluzwa kwabesifazana kuleli dolobho ngesikhathi amapolisa esithi kudlwengulwa abesifazana abangamashumi amabili lambili 22 eZimbabwe ngelanga. Kumidlalo yeFIFA World Cup, iqembu leGhana lele Cameroon ajabulise abalandeli benguqu ezwekazi leAfrika izolo. ISenegal yona izadlala njani namuhla? Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa izolo abophe intatheli izindaba yeNewZimbabwe.com uLeo Munende amethesa icala lokudinda udaba lwamanga olubikwa lwangcolisa umongameli Emmerson Mnangagwa. UMunende uthi ubizwe ngabogatsha lwe-CID Law and Order bafika bamethesa icala leli kodwa kabamvalelanga. Udaba alubotshelweyo ngolwethulwa inkundla yeNewZimbabwe.com mhlaka 21 ngompandula olwalusithi uMnangagwa wabalekela izizalwane zeZimbabwe ezazimelele egcekeni lendizamtshina eleJohn F. Kennedy International Airport zijonge ukutshengisela ngesikhathi elande umhlangano we-United Nations eMelika. UMunende uyalilandula leli cala esithi ayisuye owaloba lolu daba kanti njalo ayisuye umhleli weNewZimbabwe.com. Kodwa uthi isimanga ukuthi amapolisa amede seyicala lanxa ewachasisele lokho.
Bebecabangela ukuthi mina yini u-editor weNewZimbabwe.com angazi lokhu bakuthethela. Basebesithi kuthiwa njengo-editor njengokucabanga kwabo ngakhipha istori esasifuna umongameli sithi umongameli yena wacatsha evalekela ababecengisela e-JF Kennedy Airport ababengani baningi wasevalelwa ngabanye abantu ukuthi yena ebaleke ku-United Nations General Assembly. So bambizile ngahamba negqwetha ele-Middle East of Southern Africa u-Chris Mike sathi sesikhona ngale basichazisela ukuthi idaba esibizelona yilolu ngoba bebantshelana ngitshele sengikhona ngale ngasebengi-charge publication of falsehood kodwa ngibatshelile bathi hhayi mina asikho editor owenyezimbabwe.com mina ngi-chief correspondent owenyezimbabwe.com ngiyeke ngakhulumela inyezimbabwe.com ngoba ngingayikhulumela nginganikanga imvumo ngiyaxotshwa ngoba sebesithi u-editor ungangathi hhayi u-editor usebenza ese-London inyezimbabwe.com i-headquarters e-London so batshele ngathi hhayi u-editor use-London bona bathi amaye thina ngiyeke senza ngiyesaya e-London sayabupha umuntu so wena sesinika wena icala ngathi hhayi ngike lanika mina icala okufuze libe lingelo omunye umuntu nxa kule cala ngoba lapha akulacala fela bona basuke sithi hhayi wena sesikusayinisa ethiwa yi-wand and caution. Wand and caution yona leyo ngibeye kwabasobala ukuthi hhayi mina ayisini owabhala idaba lolu ayisini engapublisha istori ikudaba lolu ayisini njalo u-editor wodaba lolu.
Bathi kumele umiswe nini emthethwandaba pho?
Abakhulumanga ngiphuma bathe bona sizabe sikubiza lapho esithanda khona njalo kufuze wena wenze ngendlela zonke ukuthi uyabe ukhona lapho esikubiza khona. So lami ngizazama njengoba kungamapholisa ngizazama njalo lapho ababiza khona ngizabe ngikhona kodwa mbajelile ngathi hhayi lokhu elikwenzayo yikusebenzisa umthetho owelizwe ngendlela engasiyo.
Umhleli weNewZimbabwe yena ukhulume laye yini njalo uthini?
umnikazi wenyizimbabwe.com.
Yebo, umnikazi laye umhleli lo othi useNgilandi.
Alright. Ayikhulume laye laye uMangele ukuthi ungani bebiza mina. Yena bengazange bakhulume laye. Ngamthela ngathi alama ngazi ngoba akazi ukuthi izizwe lami lingene njani kwindaba zona lezi. Udaba lwakhona esinengalibhalayo labo lokuthi izizwe lami lingene njani bexazulula kumbe behlola udaba lolu angazi ukuthi lingene njani. Kodwa ngimtshelile yena laye wathi hayi kumelele ucingo lapho bedingisisa ukuthi yini okwenzakalayo.
Ungathi udaba lolu soluza kuphazamisa yini kumsebenzi wakho?
Hayi, lokho liqiniso ngoba udaba lolu ngamphazamisa. Ngikhangele umnyaka ozayo. Umnyaka ozayo umnyaka wokhetho. Umnyaka wokhetho kuningi okwenzakalayo. Ngiyakhathi sinikeze ngentathelo izindaba. Sengizesaba nawo.
ULeo Munende, intathelo izindaba yeNewZimbabwe.com. Inhlanganiso emela izakhamizi zakoBulawayo, eBulawayo Progressive Residents Association, ithi ikhathazekile ngezehlakalo zokuhlukuluzwa kwabesifazana kuleli dolobho ngesikhathi amapholisa esithi eZimbabwe kudlwengulwa abesifazana abangamashumi amabili lambili 22 ngelanga. Inhlanganiso le itsho lokhu ngalesi sikhathi somkhankaso we 16 days of activism against gender-based violence, okuyisikhathi sokuqakathekisa ukulwisana lokuhlukuluzwa kwabomama lamantombazana ngabesilisa. Sixoxe lomsekeli kamgcini sihlalo walinhlanganiso, unkosikazi Patricia Chabalala.
Udaba lolu mntanami lubhahle kakhulu koBulawayo ngoba omama bayatshaywa kakhulu njalo isikhathi esiningi omama abakhondelisi ukuzivisebela belisa amadoda. So lubhahlile kakhulu, bayatshaywa kakhulu omama ezindlini lapha langaphandle, bayatshaywa emabhawa njengoba sokwagcala emabhawa yonke indawo.
Isizathu kahle kahle kuyini isizathu esimqoka babe belwelana babe betshayelwana?
Isizathu kakhulu yikho khona lokhu ukuthi imali kayikho. Yabe kubanga yona imali ukuthi imali kayibuye ekhaya, kubangwa lokuthi ukudla kubuye ekhaya, bese kubiwa-ke lapha lamadoda. So kuzabadelelwa amadoda noma indoda isebhawa ilandelwe ngumama ukuthi ngiyathifuneka abantwana ukudla, ngicela imali ngithengele abantwana ukudla, bese kubiwa-ke ngoba shuwa indlala ibhasile, imali kayikho. Omama bahawula kakhulu ngoba ikuningi labo liyabe lithengisa amatamati, sengingabehlule ukuthi athengise imali le ayithole. Ngetshwala lobobukhona kuyanathwa kakhulu, indlela okunathwa ngayo itshwala kuvangela ukuthi futhi kube ledlakela lokhu lolu kuliwe kakhulu lapha.
Lina njengenhlanganiso lilenhlelo yini zokukhulumisana labo abesilisa labesifazana ngalolu daba?
Yes, sinazo kakhulu inhlelo ezikhangelwa yi-department yethu e-gender. Department ye gender, i-department ye gender iyenza imikhankaso kakhulu. Iqalisile nje ukwenza imikhankaso leyo, ikhulumisana labo baba labo mama, babahlanganisa endaweni eyodwa, bekhuluma bekhuthaza ngokuthi kungabi lodlame lolu, lungaliwa, likhulunyiswana.
Obaba nxa likhulumisana labo bathini? Bavuma yini ukuthi yibo abahlukuluza omama kanti njalo kumele bathiyane lalowo mkhuba? Bayakunanzelela yini ukuthi benza into engalunganga?
Abavumi isikhathi esiningi bathi labo bayakalwa, bathi ngathi siyatshaywa mama kunje, omama laba ngathi basibetha basiqala singabenzanga lutho. Kodwa isikhathi esiningi obaba sebebona labo ukuthi lokhu abakwenzayo kubi kakuqontanga. Uyabona ukuthi nje babe bephikisa nje kodwa bekwazi ukuthi lokho abakwenzayo abaqondanga. Kodwa kukhanya bayabona balalela kukhulunyiswana ngoba xa kungakhulunyiswana kuphendulwana kuboniswana kuba ngcono bazwisisa.
Zikhona yini izehlakalo lapho owesilisa azivikele khona ngokuthi hayi nguye otshaywayo, lani laphenya labona ukuthi hayi impela ubaba nguye othwaliswe nzima lapha ekhaya?
Yeah, kukhona kwezinye indawo lapho ofica khona hayi kungalula sibindaba nayo umama echinga kodwa kazizamanga njengalezi ezokuthi omama bayatshaywa hhayi zilithwana azilingani nalezi ezabomama alapho abahlukuluzwa khona.
Unkosikazi Patricia Chabalala, ngumsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. ELeChina izolo liyekethise imigoqo yalo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 kulandela ukutshengisela kwabantu bakulelo lizwe bekhonona ngemigoqo le besithi yephula amalungelo abo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ingcwethi zisithi igciwane leli lilakho ukumemetheka ngamandla eMelika lakwele Canada kulandela ikhefu le-Thanksgiving eviki ephelileyo lapho abantu bakulawa mazwe abavakatshelana khona ngobunengi. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele osebenza kwezempilakahle kwele-Bilitane umnumzana Sipho Senkosi Machokomola Balule.
Ababusi beChina isinqumo lesi basithethe ngenxa yokuthi abantu beChina bebesebesidla udlakela ngoba befuna amalungelo abo. Uhulumende ukwenze lokhu ngoba beseqathanisa esebona ukuthi nxa bengakwenzanga lokhu ukuthi begobele lokho okufunwa ngabantu, abantu bazaphazamisa umbuso wamakhomunisti. Ngoba phela nxa abantu sebevuka udlakela kanje kuba yingozi kulabo ababusayo, kulabanye ade bebuya ngezombangazwe phakathi. Loba kuyinto eyimvela kanci eChina ukuthi abantu batshengisele ngale ndlela, kodwa batshengisele abantu beChina ukuthi bazimisele ukuthi belungise lokho kungabakho yakhathaza elizweni labo ngoba uhulumende uyancindezela. Uhulumende ovele encindezela uyathatha amathuba. Loba kungasonto edinga ukuthi abantu bancindezelwe, kumele sihlale lawo lo mkhuhlane ngoba usuvele usukhona. So asomkhuhlane ukuthi umkhuhlane ukuthi abantu sebengabe ethuka kudlula amalawulo. Hatshi,
siyabona ukuthi ikhefu lekhisimusi liyeza, njalo sikhuluma nje iningi belithakazelela iThanksgiving eMelika lakwamanye amazwe. Singabona igciwane le-COVID-19 limemetheka ngenxa yalokho, njalo abantu bengenzani ukuthi benqabele ukumemetheka kwalo?
Abazingcitshi labaqeqetshileyo bayatsho ukuthi umkhuhlane we-COVID uzamemetheka, bathelelana ngobuningi, ukuhlangana kwabantu ngobuningi. Lezi ndlela abahamba ngazo besendaweni ezishiyeneyo, abanye bahamba ngezitimela, abanye bahamba ngezindizamtshina, le ndlela eziningi-ningi, abantu bahlangana ngobuningi. Kuyayenza ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 umemetheke phakathi kwabantu. Kube sokubuya njalo emazweni anjenge Europe, siyananzelela ukuthi umkhuhlane lo usuphakama ngamandla ngoba lesi kuyisikhathi sokuqanda kuleli lizwe esithi winter. Njalo futhi sibuye sikhangele la amazwe jabulele usuku lwekhisimusi. Abantu abaningi bazahlangana bezimuli, behlangane bengabangane indawo eziningi kumaborder, bengena emazweni ayehlukeneyo. So umkhuhlane lowu owe-COVID-19 uzamemetheka, kukhangelelekele ukuthi uzamemetheka ezweni laseQatar kulo mdlalo omkhulu omhlaba wonke owenguqu, i-World Cup ye-FIFA. Abantu babuthene bagcwele enkundleni zokudlalela ibhola, abavikelanga umkhuhlane wegciwane le-COVID-19. Ngakho ke bazahotshelana khonaphana laba abantu bavele emazweni amaningi nengayihlukeneyo, wonke umhlaba nje bazathwala leli gciwane. Njalo singabona sokubule gciwane elinye ele-COVID-19 elibuya liguquka ngenye indlela, livelela endaweni ezinjengazenezo ukuthi abantu ade bebuthene.
Umnumzana Sipho Senkosi Machokomola Balule usebenza kwezempilakahle kwele-Bilitane. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Ikroniko ithi eZimbabwe kudlwe ngulwa abesifazana abangamashumi amavili lambili 22 ngosuku. Okuyinto esidale ukuthi iParliamente ixoxisane ngokuqinisa izigwebo zabadlwenguli. INewsday yona ithi uhulumende usethwalise inhlanganiso ezizimeleyo usethwalise nzima inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenza lozulu ngokuthumela abacuphi ukuthi bazifake amehlo. Loku isikhathi sembiko yenu.
Kuna ke ngikhulumele Believe Gawulelo Joseph Chuma, Malaki Mpomo noZenzumo noElfas Mashaba bahlala besithi ilizwe leli lokuthula kunomthetho, people are living in peace. Look at eGwanda kubonitebe laphana izakhamuzi ziyakhala zithi kulomuntu ongubhova ohamba ethwele ihloka ngqamu lebhemba oterroriza erepa abantu. Lina abantu bezanu alikunanzeli kokuthi ilizwe leli akula mthetho la. Selibhizi ligijimisana labantu babo-CCC labo-MRP ama-opposition parties lisekela ukuthi amapholisa enze the right job yokubopha abantu izigangi ngesikhathi sikamgaba zange sikubonele. Besabeka isikhathi esathi sikhula ngaso okuthiwa ukuthi abokulezigebengu ezihlala egangeni sokuyikho futhi ikhathi esingenxa yenu i-new dispensation kumbe yi-new dispensation yakhona leyo ukuthi amapholisa ehlule ngumuntu oyi-one. The whole of ZRP is a camus is kale, kumbe ukuthi kusemathebeleleni kumele abantu badubeke yikho elikufunayo khona ukuthi Believe Gawule njengawe yangeka yangeka umuntu omdala hlalo ukuthi kule peace njani namashurugi yahlupha abantu ngani kule peace njani abantu besithi kulomuntu oterrorize abantu abantwana basahamba esikolo. What type of peace is that? Akuzama ukufunda wena mdala ohamba esikolo, uzama ukufunda wena unanzelele ukuthi ilizwe lelala alilamthetho alila peace. Kwenziwa umthetho kuphela ku-opposition.
Basakazi bethu ninjani? Ngikhuluma noNkabile. Bengicela ukudlulisa nje imeseji kunaba abafowethu abe-MRP. Ngilalele kahle, bengilalelisisa. Nami nginendebele ngasemathebelelethi from Lupane. Indlela nje abayenza ngayo mina ayinginiki respect. Angaze ngizwa mina abaholi be-CCC ma benza amarali becriticize noma begxeka i-MRP. So lokho thina abanye kusinikeza omunye umqondo ukuthi abana respect. I'm not a politician, ngingumvoti. Hayi ukuthi kule qembu engililandela, ngilande iqembu mina ngivotele iqembu embona ukuthi lingisa phambili and then lizosa phambili lempilo yabantu abami. So le into engiyizwa nje beyikhuluma la begxeka bengaqedi, hayi angizwisisi kahle ukuthi bangabahola banjani ma befuna ukuheha abantu ukuthi bebalandela ababahehe kahle. Intombi ayishelwa ngolaka, ayishelwa ngenhlamba, awuyisheli nge-ex boyfriend yayo, ushela ngento ozoyenzela yona in future, hayi ukuthi ushele nge-boyfriend yayo ukuthi i-boyfriend yakho yayinje, ayizange ikwenzele lokhu, mina zokwenzela lokhu. No.
Linjani kwistudio 7, kwistudio 7 uthungamile inkomo Danonoka Wande if Dube sositumbanlwa nomunye labanye sembakhohliwe. Siyalibingelela, siyajabula ngenews, sijabula ngenews elisikhawulela zona kwistudio 7 lapho embakhohliweyo lingixolela, hhayi ngiyalibingelela libuye lonke lonke abanye mabizo abo asuke embalekile. Ngiyalibingelela lonke engikhohliweyo nalapho embaqambileyo, siyabonga. Ngile themba ngiyake ngilalele ngali beka inews kwistudio 7 lixwayisa ukuthi kungabi lokuthukana, kodwa isimanga engiyilaso nansi ngapho kwistudio 7 lo baba lo uthathozwa mgwadi uyathuka intando yake nyabe siyabe simlalele nje sonke ku 27 laphela ngenxa yokuthi bona abezani PF ngiyiba abantu abakupawa yesha kwazi yiba abaphethe umbuso wakathesi kodwa liya liphethe kwayise sibili nyanyabe ngilalele ukuthi nxa sifaka kuma audio kumbe 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 kuyini nje kumbe kuloba singalobi sithethisa umuntu nxa kuyikuthi i-audio singakhulumi ku-audio sithethisa abantu kodwa yena uthokozo mgwadi yange umlalele uyathuka nje ihlamba yomhlobo wonke nje ngenxa yokuthi bona yibo abakuphawa hhayi lokhu akwathina ke abanye abe-TCC asithandi ukuthi kumbe sithuke umuntu hhatshi
abalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithele Kenya liqhuba inkulumo zokuzama ukuqeda impi esemhlubulweni wangempumalanga kwele DRC. Owake waba ngumongameli wele Comoros umnumzana Ahmed Abdalla Sambi Sambi wetheswe isigwebo sokupika okwempilo yakhe yonke ngemva kokufunyanwa elicala lokuthengisela abantu bokuza ama-passports. Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo ye-FIFA World Cup 2022 eqhutshelwa eQatar. Lalela umsakazo we-VOA Studio 7 uzwe konke okuphathelane nomncintiswano lo. Sixoxisana labadlali benguqu abatshiyeneyo, abaqeqeshi kanye labalandeli balomdlalo emhlabeni jikelele okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalimidlalo suku ngosuku umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Asikholiseni imidlalo ye-FIFA World Cup 2022 sisonke. FIFA World Cup 2022 eQatar. Balandeli benguqu kwezemidlalo amaqembu ase-Afrika athele Morocco lele Ghana adlale kuhle kakhulu izolo kumncintiswano we-FIFA Soccer World Cup kwele Qatar. I-Cameroon ihlasele okwesilo yaba ngutshikilo bhanqa 3-3 le-Serbia. I-Ghana layo idlale okwezinga laphezulu yashaya ele-South Korea nge-3-2. Kweminye imidlalo yayizolo eleBrazil linqobe iSwitzerland nge-1-0 kwathi iPortugal yatshaya i-Uruguay nge-2-0. Namhla khona iSenegal izadlala le-Ecuador, iNetherlands izadibana leQatar kuthi iMelika izaqwaqwazana le-Iran, iNgilandi yona izadlala le-Wales. Sixoxe lolandela imidlalo ye-World Cup le-SMLiga umuzobanzi Ncube.
Ibhola liyi-round okusho ukuthi liyakwanisa ukuthi ligiqikele noma ngaphi. Sesibonile lapha ku-World Cup kanobhutshuzwayo eQatar ukuthi ama-team ayiwo aziwa ezintshantshu zebhola ayiwo sibili kade garajwa kumbi lapha ku-World Cup eQatar. Siyabona amathima kithi sibili eAfrica aqale madolonzima kodwa a siyabona sibili ukuthi iGhana nanso yawina iMorocco njengayo idlale kuhle kakhulu yadla zona intshantshu ezidlala eEurope iBelgium uyabona sibona leSenegal layo futhi yenza kuhle kakhulu yadla bona abanikazi belizwe eQatar so kuyatshengisa sibili ukuthi amathima kithi eAfrica azinisele njalo kumele siwasupporte ngiyayibona kakhulu iMorocco hayi iMorocco ingayithatha pili World Cup sakusoma so ngoba hayi ibhola labo limnandi kakhulu
Namuhla kule qembu laseAfrica elilodwa elidlalayo iSenegal yona ezanqikilana leEcuador ubona izala nkomoni lapho
iSenegal imnumzana nkomo phela sikhumbula ukuthi yiyo vele enqobileyo kuAfrica Cup of Nations so yiyo evele ithenjelwe ngamaAfricans ukuthi khona hayi zathi representa kuhle sibili sisifisele inhlanhla enkulu kakhulu sibili ukuthi ichaye Ecuador
iliphi iqembu obonali phakamisa linkezo ncube ngoba siyabona kulamaqembu amathathu lapha akhanya ehamba phambili asenqobile kumidlalo yawo yonke aseyidlalile lapha sikhuluma ngeFrance esidlale imidlalo emibili yanqoba kuyo yonke sikhuluma njalo ngeBrazil la esinqobe kumidlalo yomibili eganye lePortugal layo esidlale imidlalo emibili yanqoba kuyo yonke iliphi iqembu obona liphakamisa inkezo ye World Cup lonyaka
inkezo le ivele iza eAfrica mnumzana nkomo ngoba amathima kithi eAfrica adlala ibhola elimnandi kakhulu sibili ngoba sesibonile phela ukuthi amathimo nalaye kade ethenjiwe yokuthiwa izintshantshu zakhona zonobhutshuzwayo kakulalutho sibili ngoba phela nampo Morocco kade ezantu yabona ukuthi bazichayela amathimo nalaye adlala eEurope ayo alama players sibili abhadala izimali ezinkalakatha adlala all over the world so uyabona ukuthi iAfrica hayi sayithatha inkomitsho le uyabona uMorocco laba labo Senegal labo Ghana baphelela phezulu sibili khona
umuzo banzi ncube ngomlandeli wenguqu ohlala khona pha eMelika kodwa udabuka kokapu eSlovela Sikhangeleke izibaya ukuthi ziminjani ku Group A iNetherlands iyakhokhela isidlala imidlalo emibili ile 4 points ilandelwa iEcuador layo ele 4 points ukuzwa ukuthi iSenegal ihlezi kuzinga lesithathu ile 3 points iQatar okuyikho lapho kudlalelwa khona imidlalo singathi ngama hosts sebedlale 2 games baleqanda 0 ku Group B kukhokela iNgilandi ilandelwa iIran kuzobuya thina eMelika ngapha iWales ihlezi ku number 4 ku Group C kukhokela iPoland ilandelwa iArgentina kuzobuya iSaudi Arabia ku zinga lesithathu iMexico iku number 4 ku Group D kukhokela ke omaqhuzu iFrance isidlala imidlalo emibili ile 6 points ilandelwa iAustralia ele 3 points ku number 3 kule Denmark kuzwa ukuthi ku number 4 u number last kule Tunisia group E ikhokelwa iSpain ilandelwa iJapan kuzwa ukuthi iCosta Rica then iGermany amajelimana ahlezi ku number 4 adlale 2 games kodwa ale 1 point kuphela group F iCroatia yakhokhela nge 4 points ilandelwa iMorocco ele 4 points layo kuzwa ukuthi iBelgium ihlezi kuze ngalesithathu Canada yona isiyaphumayo iku number 4 group G kule Brazil ekhokhelayo ilandelwa iSwitzerland kuzwa ukuthi iCameroon number 3 Serbia number 4 then igroup yokugcina kukhokhela iPortugal ele 6 points ilandelwa iGhana ele 3 points kuzwa ukuthi South Korea hlezi kuzinga lesithathu ikugcineke iUruguay hlezi ku number 4 ayike sisiphethe ngebezihamba phambili kubotshwe intathelizini laba enewzimbabwe.com isetheswa icala lokwethula udaba lwamanga olubikwa lwangcolisa umongameli Emmerson Mnangagwa Kwanele mthwaka zomuhle Oliver lelisayo nguntunga milinkomo asibeni sonke kweza kusihlwa ngo half past 7 lichone kuhle.